Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxalo Councillor Sinikiwe Mthanda oka Ward 10 eNtumbane ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ekhansili yakoBulawayo.
Sokuphambanisa kakhulu bona laba abathengisayo abanemisebenzi yezandla nabazishe abazisebenzayo abamacheshi labo kabasanelisi ukuthi behlangane ukuthi bathandaze bakhonze bakhuleke labo sebesehluleke and ama-sports labo baba-affected endaweni eziningi ngoba kabasahlanganeli kulabanye abaphila vele ngezweni ngezama-sports kube sekusuka ne-challenge futhi eye UBC ezindlini ngoba sokuhlala ezindlini ngoba bakabasayina thi kuyakwedisa laba abakwedisa khona omama kabasayi ngoba bacabanga ukuthi omama yibo kakhulu abathanda abajwayele ukuya echurchi so abantu abaningi izinto eziningi sebekhona behleli endaweni eyi-one sokubonakala ama-mistakes and abantu kabasela any sort of income kakhulu bona laba abanjani abazisebenzayo abasakwanisi nokuthi bebhadale ama-rent abo abasakwanisi nokuthi bathengele abantwana ukudla ezindlini abasakwanisi nokuthi bazinakekele bona ngokwabo ngoba even ukudlala abantwana kabasayenzi ukuthi bebe bedlala ngesikhathi and angithi lezinhleni abantu kade sabusahanjelwana njengezihlobo so ku-affecthe ngingathi phose izinto eziningi ilife impilo nje yabantu nje isuke yasiphambaniseka kakhulu khulu kabantu and nezinga eliqansile kakhulu lona lele le-GBV liqansile kakhulu ngokumangalisayo
sesikhuluma ngayo i-GBV le udlakela ezindlini bayabuya yini abantu kini okhansila liyakubona senzakala
ya ukukhuluma iqiniso yikuthi abantu bayabuya ezindlini and especially abantu abangomama ukuthi yazi sokuliwa ezindlini abanye sincedisa nesibili kuzwanane but nxa kubuyela futhi ezindlini kuphinde kuyeqala phansi and now isimo esikhona koBulawayo kube ngathi eZimbabwe yonke umuntu kathesi engaya ulike umama usechayiwe endlini engayaripota i-challenge ekhona yikuthi omama abaningi bayabuya bezongidithrowa ama-cases aba babe bewaripotile lokho sikutsho ngoba umuntu engayaripota nxa esewithdrowa i-case amapholisa kabasavunyela ukuthi bebakhomishinele sebephenduka back to us ama-councillor sesinjani sesisayini sesibakhomishinele i-affidavit ukuthi usewithdrowa i-case so yikho okunye okusenza sinanzelele sibone ukuthi i-gender based violence injani izinga langikhona lokhu ephethe liqansa kakhulu okwaba labo bakhona abachayiwayo abahlukunyezwayo ezindlini la behlukunyezwa ngomama
khangela bona besifazane ungathi yibo abathwele amagabha avuzayo yini sinanzelela ukuthi amanzi akasilele kumele kuye wezibhoraneni labantwana sebetshona behlezi ezindlini kumele bedle ungathi ngumthwalo kamama lowo kumbe hhayi wonke umuntu nje uyabelana lo mthwalo
ya engingakutsho yikuthi wonke umuntu uyabelana lo mthwalo kodwa umama nguye othwele nzima kakhulu singakhangela even indaba yona leyi eyamanzi esikhuluma ngayo ayikaphelisisi uhlupho lwamanzi ukuthi soluphelisisile umama uzavuka ekuseni kumele elayinele amanzi uzalayinela amanzi from ekuseni ibhawuza ingcono ide iyefika ngo-4 ntambama lokhu esemanzini the next thing uyaphenduka endlini kumele apheke kumele awashe ufake umsika phandle wamatamatisi unjani and omama bengabantu vele abavele bona badalula ukuthi yibo abanakekela imuli zabo kakhulu uzathola ukuthi umama uzithwele umama ulomntwana ngapha kumele akhangele konke so umumo wangikhona kawukho fair kakhulu ebantwini abangomama even abantwana egirl child nginanzelele kathesi ukuthi even elokishini lapho engikhona abantwana abancane even from between the age of 14 to 20 or 22 izinga lokuzithwala liqansile kakhulu because abantwana kabasayi esikolo they spend most of their time bemelela amabhawuza besiye ezikotshweni besiye emthonjeni and okuyenza ukuthi babe exposed kakhulu ezintweni ezingalunganga ngoba kabaswela lutho lokwenza the only thing asebelayo ngeyokuthi bathole bachitha isikhathi belabafana abanye bechitha isikhathi belabantu abadala abangakwanisi ukuba ngomalumi kumbe ngobaba babo ngoba sikhangelele endabeni yokuthi even ngabantu bazizwe. So izinga labantwana abazitheleyo likhuphukile kakhulu, abantwana abangamankazana lensango, amadraga abuse, into ezinjalo nje. Abantwana sebebaba exposed kakhulu ezintweni ezinto ezinjengazona lezo, ikakhulu egirl child.
Leyo bekuyingxoxolo Councillor Sinikiwe Mutanda over Ward 10 eNtombane, njalo engumgcini-sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ekhansini yakoBulawayo.